soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tsana njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 5 kunhlolanja 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi.
Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhonona ngodaba lweholo.
Siyacela bantu bezibabu umsindo awulunganga, wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le peace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi kuvuka sezizinile nge-one day.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi lanxa bezwisisa ubunzima ozulu abhekane labo, kumele abantu baphe umongameli Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ele bilithane lithi kaliseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano we-Commonwealth, njalo lithi lilakho ukujezisa iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezintsha. Lamhlanje ntambama ngezikhathi zabo 9 emelika, umongameli Donald Trump uza kwethula imbiko eqakathekileyo phansi kohlelo lwe-State of the Union Address. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhala ngokuthi iholo labo lincane kakhulu, njalo bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Ukukhalala umsebenzi lokho kubizelwe izinhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ezimtha kanye le-PTUZ. Abafundi abaningi baphendukisiwe esikolo namuhla ngoba bekungafundwa kungelababalisi. Kubika uGibson Bebe.
Umkhokeli wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uMnumzana Dakawafira Jowu, uthi nandababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini, 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga ukuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMathebelelendi, iMashonalendi kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa, 75%.
Uzo uthi njengababalisi bagataza imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZANU-PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengolwezembusazwe.
The political party at the ZANU-PF was sending also its youth and other functionaries.
Ibandla leZANU-PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa okusobala yikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenze. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni, ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo, besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. umnomza Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhala zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa izifundo.
Amatitsha afundisa kathesi esikolo akulasivumelane esicibe sabakhona phakathi kwabo lohulumende and thina kuyasiphambanisa sibili, kuyasi-affecta njengabazali. Xa umntwana yaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kuthi woni khonoku ngoba isikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilulo. Sesicela ngathi uhulumende sibile ngaphathisa sibile kukhulumile amatitsha la behlangane phakathi bencedisa abantwabethu ngoba akulunganga nxakunje.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeziye ukuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Amatitsha bayisimele bengezelele lokhu zenimali ngoba abantu abethu bazafeyila bayapasa njani nxa ababalisi bakhona bengelokhuze bengathabi. Asazi inxenye bazavumelana kodwa okukhathesa abantwana bayasafa, they're the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Vima uthe uhulumende uzaphuma lenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokhu akuduzisanga ababalisi bona abathi abasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars 1,200 nxa behlawulwa nge-RTGS 1,200 kumbe ngedola lemelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo bebandla lezano PF bathi lanxa bebuzisisa ubunzima obubhekane lelizwe uZulu kumele aphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ngasikhathi sinye kulequla labazibiza ngokuthi iCitizens Forum abathi bazathathela amanyathelo abenhlanganiso ezizimeleyo kanye lapha amahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe ikakhulu abamazwe angentshonalanga ababethesa umlando wokutshotshozela udlakela kuzehlakalo zokubhidlizwa kwempahla ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini kumaviki amathathu edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo bezanu PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentatheli zindaba emahofisini awezanu PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanu PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Lokho kutshengisela kuchiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athoba minwembili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lwezanu PF ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanu PF ende izanu PF ayinazithutha. Izanu PF inabantu abacabangayo abathanda peace, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le head on sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda umsindo ukuthi no, next time siyaliphi warning, lingacabanga ukuthi liyenze khonokho libe wazi ukuthi alisoze lichayisane bende security but ngamayouth ezanu PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela kobulawa yakuseli ivinisho kuma-western suburbs akula abantu bayagada besiyetown ukuthi ethengisingwa babe becabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzaba ngcono but impilo zinzima kibo Sekata $4 esiyethawuni siyathenga isinkwa $2. Siyacela bantu beZimbabwe, umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elukuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le peace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo, abomanyano we-Citizens Forum bona baphe abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rory uchasisele umhlangano lentatheli izindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ungasiyazi ukuthi khathesi isuku labantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa, and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizens konke okwawonakalayo sisibambeni sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe nalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo khathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe, bekhona ababejojozela.
Into mase zingalunganga, sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same, bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve of into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-state force, kwakunabantu ababeresponsile ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why babona abantu basebelalana, abantu beluta kuma-shops, abantu besenza into ezingazaziyo thina lapha eZimbabwe. Which ukuthi khonokho aso kwenza kwamaZimbabwe kwenza lokuyena.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye lamanye amahofisi. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende weleBhilithane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kulandela ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasosha lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beBhilithane lamazwe ase-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ekhuluma emhlanganweni wePhalamende yakweleBhilithane wobuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Asizweni amazwi akhe.
As of today, the UK would not be able to support that application because we don't believe that the kind of human rights violations that we're seeing from security forces in Zimbabwe.
LeBhilithane ngeke lisekele ukubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Ngoba uchuku esilubone lusenziwa ngabezomvikela ebantwini kayisilo chuku esikhangelele ukulubona lusenziwa lilunga leCommonwealth. Mina ngicabanga ukuthi kulapho omakhelwane beZimbabwe abafana labo Mozambique kanye leSouth Africa. Okumele bangenele khona. Baqondise uhulumende weZimbabwe lapho aphazama khona undaba zokuhlonipha amalungelo abantu.
They would not be meeting in the UK's view.
Unkosikazi Baldwin uveze njalo ukuthi eleBhilitane lifuna izijeziso ezetheswa isiphathamandla zeZimbabwe ngumanyano we-European Union ziqhubeke zikhona. Wengeze wathi kulesiphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingekho kuluhlu lwezijeziso abalakho ukuzethesa lezi zijeziso.
The process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Yes, kati so kutata isikhumo yekutini izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngumanyano we EU zisuswe kumbe ziqhubeke zikhona. NjengeleBhilitane sithi isikhathi sokwesula izijeziso lezi kasikafiki. Ngokuhlukuluzwa kwabantu esiwubonileyo, silakho ukuqhelisa uluhlu lwezijeziso, njalo sijezise labanye abantu abatsha akade bengekho kuluhlu
lwezijeziso.
Ukuhlaziya udaba lolu siqhume ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube, yena othi uhulumende weZimbabwe uzigwaze ngowakhe ngokubulala lokuhlukuluza uZulu. Othi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba ikakhulu lawo afana leMelika leBhilitane isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yibusela, abahlonipha inotho yesizwe le, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa ngaphi iZimbabwe ingasahambisani lalokho, akula ndlela yokuthi buyele ku-Commonwealth. Asikhumbuleni ukuthi khona 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi iyekhishwa ngokuba yakwase kuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenzwa into engakazi wayibona, kubulawa abantu, kusenzwa zonke izinto kungahlonishwa ukhetho lomthetho lamalungelo abantu. Bekule themba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi kuthe ekuphumeni kwamgabe ngo-2017 bekule themba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa ke ukuba kwenzeke khona lokho kudingeka yona i-government yeZimbabwe iqale ihloniphe i-constitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilitane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho okwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni, kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu bengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaye emgwaqweni lokhu betshaywa ngendlela okuthandwa ngayo. Lokhu esibona abantu besenziwa into embo okunye okumangalisayo kungahlonishwa umthetho. Ngokunjalo-ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahloniphi i-constitution yakhe, ongahloniphi imithetho yakhe, bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe, kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima, kunzima ukugeza abantu abanje, kunzima, kunzima kakhulu kakhulu kakhulu. Esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingagcina zithinta abantu bezibaba baphakathi kosizo. Kungabi ngezinjalo, kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu, zingachaphelela kancane ebantwini beZimbabwe, zingabathinti la kancane abantu beZimbabwe, ziqondane lalowo ongahlonipha amalungelo abantu, ziqondane lalowo obusa ngokubulala, ziqondane lalowo obusa ngokweba, ziqondane lalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezovikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungaxhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 p.m. Bye bye.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lamhlanje ntambama umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzakwethula umbiko wakhe oqhakathekileyo owe-State of the Union address edalele parlamente elehlukileyo kunalelo ethule kulo nyakenye. Leli dale selilawulwa ngunkosikazi Nancy Pelosi owebandla eliphikisayo elama-Democrats kulandela ukunqoba kwaleli bandla kukhetho lusanda kwedlula. UTrump wethula lumbiko ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwebandla lamademokrathi lebandla lakhe lama-Republicans phezu kwemali yokwakha umduli emngceleni weMexico okubangele ukuvalwa kukahulumende okwesikhathi eside. Inhlanganiso ebona ngezamalungelo ezemvelo eSouthern African Resource Watch ivika ukuba umsebenzi wokwemba ikopa kwele Zambia kawuncedi kangako uzulu ohlala endaweni ezilemigodi yekopa ngoba inzuzo ingaphenduki kulezo ndawo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngomnotho oqhubeka ukugudeka. Abanye sebephila ngokupheka amaqebelengwana kuthi njalo abanye sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla osokule ntengo ephezulu abangayenelisiyo. Okwamanje isinkwa sesibiza amadola amabili lenxenye $2.50 kuthi inengi labantu kalitholi limali. Kusenjalo asesilela futhi amafutha ezimota lobanje uhulumende esithi sokulohlelo lokuthwala abantu ngamabhasi ezubgo emadolobheni. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha kumele ibe le mali efika phose ikhulu lamadola $800 ngenyanga ukuze babe lempilo engcono. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Busisa Moyo, usomabhizimusi ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho.
Ukubona kwami into yokuqalayo ukukhulumisana, kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke nje sithane ley'ndaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. Kodwa kumele kube lezinye izinto eziqokoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali beya phansi, le mali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sithupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phansi emkambo lo kuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele isizwe leyo masinyazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa le rate sisuke lapha ku 1:1 ke ku 1:4 bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu lentengo yezinto ingasuka nje kube isavunguzane sokukhwela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana ukuthi sizawuphatha kanjani, kube yiprogram eyama-9-12 months ukuthi siya ngapho, yikho esikuxwayisa khona. Ngoba lokhu isivalo lesi imbiza le isibila, ngabe lokhu inqunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note into encane, ngoba into enkalakatha yila ama-balance lokuthiwa o-RTGS. I-bond nxa selikhangele nganye i-speculation iyabe kule 400 million, but lawa ama-electronic balance imali esithi RTGS le leyo ichaya kuma-11 billion, yiyo yinkalakatha. Lokhu ngumdlwane lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi i-400 million leyana half isemabhenki, 200 million yaziwa njengamabhenki. So imali encane kakhulu esekulekhakhe. Into ekhathazayo yile imali inkalakatha esithi ngama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka khonokho.
Ye, kule ndlela sesiye saxwayisana lo professor ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili, kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje, amapensheni, amakhampani, uhulumende. Kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sisizwisisane ukuthi sesisenzayo, kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani. Sikhulumisane nje, into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka, asiyonto okumele siyethule. Kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo sokuphatha sasora ubalansa. Then ubugwelegwele of course yenye into ephambanisayo eyenza ukuthi izinto zingakhanyi.
Ngathi ke khonokhu ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo, siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu. Kodwa kudala abantu baxasa ukukhuluma ngakho abakuhulumende, indaba bengakubamba esidukwini, kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele buphathwa kule mbaxa ezimbili, kulalo othatha imali nalo onika imali, and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo, kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngaziela. So yikho kuhluphayo. Kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi kuphatha solunyikinyeka nxa singayekela ukuthi sikulungise akusela sikhathi.
Ye, kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona.
Kumele siluphathe 2023 kasingeke siwubambe nxa singakulungisanga.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani?
Angenxa umkonomi awumkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele siqale phansi sibili siqoxisane njengamadoda nabomama sibone ukuthi siyakulungisa, ngoba angiboni ukuthi singakuyekela kunjalo. Sithi hhayi asike asibeni sihamba kunjalo, hhayi sesifike naphana sibile ukuthi sokumele kuhlale phansi sikhulunyiswane, sizwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe. Ngoba ye lapho esesifike khona sibe sisebenza sesike uma-10 years lolu hambo, sesifike laphayana sinele ukuthi kumele kulungiswe njalo, athi kukhuluma kuphela.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi baqale ukhala la umsebenzi namuhla. Uhulumende weBrithani uthakase ukusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.